Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
kunominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma mabili noma abanengi ubantu bameli so sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi umelani imbali yakho yipi
umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
Violence generally against political opponents. Yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kuthinte legama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa-recommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethiwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liya kuphika lokhu. Akasenendisanga ukukhuluma lobithi ngodaba lolu ngoba bengaphenduli makhala ekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel, umnumzana Shepherd Ngandu, uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, nomination process is a warming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathi sasisi isikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma mabili noma abaningi kubantu bameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi umelani imbali yakho yipi. Nxa ungaqeda khonapho umuntu usiyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abasasimele.
Uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazakukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho kwafundelwa ngolo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende, njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda ukunomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into le ayisoze zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominate kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani kuhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbudziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe umnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha umnumzana Love Mo Maduku ukuthi ammele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobu. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu lingakethulwa. U-Angel Lorikie Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubana uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefend against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana nje ngumzenzisi, ngumuntu othanda imali, okutshengisa ukuthi umgabe weqinisile ngaye ukubana nje ngumuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela, ngoba alubana lanamhlanje waba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhatshileyo, ngoba phela uqhatshiwe lo muntu. Bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni, ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo, into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla, kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela. Ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke, ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu odedinteka laphana, ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili, ngabe ubotshiwe, ngabe into zakhe zonke zithethwe, kodwa sibona kubanjwa kuthiywa. So khona kuyasitshengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye, kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
OkukaHenrietta mbona ngazathi siyabe siziqhila ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide, kodwa kathe sicala silalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe lalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo? Bakhohlwa ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Hamadziripi omele eZimbabwe kwele South Africa obengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla, uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kazaka utshintshe kwapho ngufa uMgabe, yiwo kuphela umahluko waba khona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kaMgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe legama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi kaMgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha kaHelen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
I-commission eka-President Mohlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona one ayenziwe ibe public, njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuzakuba nzima ukuthi alalele i-commission avele iqambile ingasiyo la judicial commission.
Abachuchisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independently of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele aye emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza inokhulumeni wase South Africa kanye nalabo abasekhethe nalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMbaza. Uthe izinto zezizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona phana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yatshaya wonke amazwe intshole South Africa wona layo. Umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Wala bantu abaningi abantu bakithi konale awusela msebenzi we-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia naye yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke jikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even i-South Africa nale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission ka-Montland liyana bathi bona uMnangagwa kazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa i-commission leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi nje nesokusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa ngamakhiwa ama-Americans nama-Chinese. Yibabazi ukuthi i-COVID yamani sechongbani. Bathi konokwana ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade vele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana uvumelana labo yini ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumushe umumo wama-economies movie, kodwa akulanto engaswelakala kuyenzakala abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni le-Khartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yenkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi uMnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele-Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli zindaba ye-Wall Street Journal uMnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela elezanu PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingaka qebi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla leCCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Isad mina ngokubona kwami iSADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 iSADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission yeSADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms iSADC yarecommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungani kuphuzile mbijana.
Yekumele
ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe
uma ukhuluma ngendaba yama-electoral reforms ama recommendations la ayenzani lo nto la yenza kudala kunjalo abantu we-TCC bakhona ku-parliament izinto kodwa kumele bezilungisise zona lezi kumbe bezireyive kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente not ukuthi sesikunje so sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqala ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zona lezi ngaba zireyiva before
Kathesi loba nje kusayikudala sakhumbula kusayi MDC wabuya legwalo kwakhona ugwalo okuthiwa yiPrize Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe. Yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform. Zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi kathesi zabuya lebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-elections, ama-electoral reform. Zafaka njalo le-electoral amendment bill eyethu as i-PPC. So lokho okuthi i-PPC besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhuli indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Baba Mlechu,
into zama-electoral reforms like eshilo ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations layona is not mandatory ukuthi kumele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho lisomnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kanti ukuthi uthenge 2 loaves the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even le-USD forex omithingayo siyayikholisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizimisi liyehla. Isizathu esikhulu eso sona sengiqeda ukusitsho samandafithi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zincane, iyathola 3-4-5 sihamba 3-4-5-5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda fits and abesileyo sithi kansi uyakwazi amapholisa ayaprotect indawo leyo, sekulamapholisa angorank marshal papha, la masotsha angorank marshal azoprotecta indawo leyo. Ongakukuthi asikwazi nathi singathiwathouting la bafika bakuthi abafana bedrive find something but lapha kabasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-law is down, people abalamali, it's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngcenye since kuyi-holiday maybe ngcenye kuyarisuma oro kuyakontinua kunjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulobu nzima, hhayi zomnotho ngani ziyakasebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe uthi nje lathi saqalisa, so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungaphika nje ezisukini ezibuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Saidi.